Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nokhawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlazi ku-17 Ngcwabakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukupha abantu ukudla embuthanweni yamarali ayisiko kuthenga amavoti okuyikwephula isisekelo selizwe na? Sihlaziya lolu daba lengcwethi kwezemithetho.
Kuzokufida umuntu obuye eralini genuine ayibona ukuthi kungaba i-vote buying ngaphandle nxa sekunempuphu engaphekwanga, impuphu, you know, lezi zinto ezingaphekwanga esezinikwa abantu eralini, lokho kuyaze kuyi-vote buying.
Lanxa usikomitshi wamapholisa umnumzana Godwin Matanga esithi umumo oselizweni ulungele ukhetho olukhululekileyo, abanye bathi abavumelani laye ngoba abantu makhaza besethuselwa njalo kulodlakela.
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho luqhutshwa ku-polling station. Kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo leli sesihlalweni, ama-observers abantu abazimeleyo, abenhlanganiso ezizimeleyo, abamasonto.
Abamabandla ahlukeneyo abazancintisa kukhetho lwalonyaka kunsuku eziyisikhombisa ezilandelayo koBulawayo bathi bayasuthiseka ngamalungiselelo okhetho njalo sebelungelele ukuya ekhethweni abazanqoba khona.
I so far ukhetho luluhle, uthule, is very peaceful, is very exemplary. That's very good. Umungameli wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful, and is peaceful, and that is really really well.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Kambe ukupha abantu ukudla embuthanweni yamarali ayisiko kuthenga amavoti okuyikwephula isekelo selizwe na? Ibandla lezanu PF lipha abalandeli balo ukudla ukubalisa inyama yenkukhu, isinkwa lezembatho zebandla emhlanganweni yamarali phose wonke. Isisekelo sombuso sithi kulicala ukuthenga amavoti. Sixoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Kucacaphulu olilunga lebandla le-CCC. Saqala ngukumbuza ukuthi kambe ibandla lezanu PF lingalisephula na umthetho.
So ngabe kufitini yakho akufile ukucala bese kufuna indaba yokuthi abantu bangaye rallyini mhlawumbe bangahlala rallyini laphana kusetshenzwe bese kuba lesikhathi sokuthi badle, there's no problem. But iproblem ebakhona ukuthi nxase kunamagonyeti nezimoto ezihamba zinika abantu ezindlini emalayinini, bethiwa ama-rice, bethiwa ukudla okushiyeneyo, kuthiwa ukudla lokhu ngiyakunika wena kumele uyivotele. That becomes vote buying. So it's context. Bese kufuna nokuthi i-social welfare ngalelo langa ishe ukuthi iqhube iprogram yayo. Bayeza ubuza umbuzo lo ephalamenti Chris, baphendula kwathiwa no, but kungumsebenzi we-social welfare ukuthi iqhube umsebenzi onjalo. And sasibone khonokala ku-abuzwa ngezikhathi zama-election. Ama-program asetshenziswa kwezinye iy'ndawo ezithize, ngesikhathi sama-election ama-program akasevele engenzakali phakathi kwesikhathi. So there's abuse of the system in that way. So usesiyakhanyela, uyakhanyela ikhondeni Chris.
Kodwa lokho esikubonayo kusenzakala lezi nsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we-rally we-ZANU PF, abantu bayaphiwa i-chicken, bephiwe isinkwa lamanzi le-drink. Singathi kuyini lo?
Mina lokhana ngibona ingazami emaralini vele abantu bayasitsho lami yinje ngangathi ngingathola abantu besuka ku-conscience yabo beralini ewhitespeed. I must make sure ukuthi nxa irali liphela begroup somewhere and we achieve something to eat. Remember babesuka ezindlini emfweni phela, bathola lokho laphana bengahlanga. So as long as abantu labo beseralini bengamasapoti ezani, I don't see any problem. I-problem iba khona nxa ukudla lokho kungaphuma nokunikwa abantu edolobheni lasasithini, abantu abavele bengayi eralini. Ngibone ngaye nxa sekunjalo kuyazokuyi-vote buying.
asingeke sathi ivote buying yini nxa sikhangela ukubana abantu injongo yabo ukuthi balande nje ukudla kuphela.
Ye abantu abanye basebelanda khona ukudla bengalandi okwenzakala khona voting. Lokho kubangela ukuthi abantu ezindlini bayalamba ukudla usathengeke. Abantu abaningi sebeseqisa izikhathi zokudla ngoba ukudla akusatholakali, they can't afford ukuthi bathenge ukudla. Kodwa ke nxa kuyake kuseralini ngoba even any other party, even the opposition, yayikwenza ukuthi nxa ungabuya eralini yethu kulesikhathi laba abantu abahamba baye kudla khona asikwenzi nje kuphela ngenxa yokuthi thina siyabe singenawo ama-resources akhona. Kodwa ukudla kuyake kuseralini ngoba abantu abaseralini kuzisize-ke ukuthi kulabantu abazabuya bazothatha kuphela ukudla lokho bahlale. So I think it's a fine line. I-vote buying ileyana eyokuthi ngakhumbula mina wawulala izimoto ebusuku kuma-shopping centre uthola abantu sebebuthele laphana izakhamizi sekuthi abamele bahlukuhle amarole elayinile that i-vote buying esesayibonayo ndikhona iyenzakala isikhathi esiningi nasemakhaya ngiyakhumbula sihambele ematopo abantu behlala behlezi kuma-shopping centre laphaa kuzihlaza sebamelele ukuthi uzabuya ukuhle eze way indlela yokubagcina khonapho ukuthi bangabi-expose kweyinye i-view engaba khona that is i-vote buying. Ukuthenga ukudla injongo kuyikuthi omunye umuntu umkhange ukuthi azokuvotela yiyo i-vote buying. Kodwa ukufida umuntu obuye eralini jenini ayibona ukuthi kungaba i-vote buying ngaphandle nxa sekunempuphu engaphekwanga impuphu lezinto ezingaphekwanga esezinikwa abantu eralini lokho kuyazo kuyi-vote buying.
Lo ke ngumnumzana kucacaphulu ingcwethi ecubungula ngezomthetho obixoxa icingweni leStudio 7 uphulu ulilunga njalo lebandla leCCC. Ngesikhangele olunye njalo udaba lwezomthetho lezokhetho umkhokheli wamapholisa umnumzana Godwin Matanga uthi yena kulokuthula elizweni njalo ukhetho luza qutshwa kungela kudlakela. UMatanga uthi yena utshele inhloli zokhetho ezivela kumanyano weSADC lowe-Commonwealth izolo ukuthi lanxa kulezehlakalo zodlakela lapha lalaphaya ezigoqela ukubulawa kukaChitsunge zilutshwana izehlakalo lezi okokuthi azingeke ziphazamise ukhetho. Kodwa ibandla leCCC likhala ngokuthi amalunga alo ayahlukuluzwa endaweni zelizwe ezijiyeneyo ngamalunga ibandla leZANU-PF. iZANU-PF yona iyakulandula lokhu. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lanxa ukwethusela kungakukhulu njengaseminyakeni eminye esake sayibona kakusho ukuthi kakula kwethuselwa, baningi abantu abethuselwayo, baningi abantu abatshaywayo, akukhulunywa nje kuphela. Kodwa ke inhlanganiso ezizimeleyo labakhangele ngokhetho bakukhulumile lokho kakhulu, sikubonile kusenzeka kuma district wonke nje, kulabantu abethuselweyo, kulabantu abatshayiweyo, kulabantu abahlukunyeziweyo ngendlela thizeni. Kanti ke kasingakhohlwa ukuthi ziningi izindlela zokwenza umuntu acine ethethe isinqumo akade engasezasithathe nxa esiyavota. Ungamncitsha ukudla, ungamkhumbuza ngegugura wundi, ungenza nje noma yini umkhumbuze ngo-2008, konke khona lokho kuyabe kuyukuphinda udlakela. Yikho esikubona kuqhubeka. Kakutsho ukuthi kungatshawa komuntu kethuselwanga nxa kusizokhethweni. Zinenge indlela zokwethusela abantu, zinenge indlela zokuthi abantu bavotiswe ngenkani bengafuni ukuvotela lokho abangakuthandiyo.
Abavela kuSADC la kuCommonwealth abazehlola ukhetho bafike elizweni izolo, kuyini kahle kahle kumele bakufake ilihlo?
Ngesikhathi abafika ngaso umonakalo vele suwenzakele, kunengi osekwenzakele okade kungasoze kwenzakale ngabe babefike kulesikhathi. Siyabona nje, sibonile njalo amaqembu aphikisayo evinjela ukuthi akhankase abambe amarali ekhululekile. Sibonile ukuthi emsakazweni lapha e-ZBC lasema-newspaperni kahulumende amaqembu aphikisayo kakhitshwa ngendlela efaneleyo nxa ekhitshwa besolwa. Sibonile laphana njalo ukuthi abantu bethu
ukuhlaselwa ezindaweni ezihlukahlukeneyo ngakho ke nqabe fika ngalesi sikhathi okuningi vele sekonakele kodwa ke sona lesi sikhathi abalaso kwabasebenzise babone ukuthi kuyavotwa ngendlela ekhululekileyo ngalolo suku kuyabalwa ngendlela yakhona ama results announcewa ngesikhathi njalo ahambisane lendlela abantu abavote ngakhona kodwa umbonakalo vele sudalekile sokwenakale kakhulu ngendlela abangasoze bayiguqule njalo
Isibone iTriple C ikhala ngokuthi amapolisa aseqalisile ukuvota ngeposo aphoqwa ukuthi avotele ibandla lezano PF kodwa abezano bayakulandula lokho ungathini ngalokho
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho luqhutshwa ku-polling station kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo leli sesihlalweni ama-observers abantu abazimeleyo abenhlanganiso ezizimeleyo abamasonto abavela ngaphandle kwelizwe kanye labo bonke nje ababefuna ukuthi ngokusemthethweni babone ukuthi ukhetho luqhutshwe ngendlela efaneleyo ngokuba nxa kungekho abantu elinye ilihlo elibonayo kulula ukuthi laba bavota nge-postal bethusele bagcine be vota ngendlela kade bengasoze bavote ngayo lokho akufanelanga kubuye kwenzeke njalo kanti ke kade sikhona lokho kwenzakeleyo kuzaba yimbangela yokuthi kube lempikiswano ngemphumela yokhetho kuzaba ukuthi lizwe leli liphile ngaphansi kobunzima futhi kwezenotho kwezepolitiko kuzakwenza ukuthi kungabi lemsebenzi kungabi lempilo eqondileyo yabantu eminyakeni eminye elandelayo ngu-5
Lo ke ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazo ubexoxa icingweni lo ntungamele inkomo e-Studio 7 ekobulawayo. Kwelunye njalo udaba lwezokhetho abamabandla ezombusazo ehlukeneyo abancintisa kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ensukwini ezilutshwana ezilandelayo ngolwesithathu oluzayo. Kobulawayo bathi bayasuthiseka ngamalungiselelo asebewenzile sebelinde nje usuku belesiqiniseko sokuthi bazanqoba intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
Umhlaba wonke ubheke ngelihlo lokhozi ukhetho olukhulu lwaseZimbabwe lokudinga amakansila amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe Abazamela amabandla abo bencintisa kukhetho lwalonyaka kobulawayo bathi abasabuquthi ngoba selubaphuzele usuku lokuqhutshwa kwalolu khetho ukuze baqale ukusebenzela uZulu abakuthembisayo manje ngesikhathi bekhankasa Oncintisa lamanye amabandla emele ibandla lezano PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uyasuthiseka ngamalungiselelo okhetho wobulawayo
hayi so far ukhetho luluhle uthule is very peaceful is very exemplary that's very good ukungabele wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful and is peaceful and that is really really work
umnumzana Andrew Ndlovu oncintisa edinga ukumela inkulumane edale lephalamende engowebandla lezaphu uvumelane loNcube
mina sengisebenze kakhulu kunkulumane constituency angizange ngibone dlakela kimi le coverage bangiyenzele ngemedia yonke nje kimi hathi besebenzisana lamapolisa labezekhi so ngikhangelele ukunqoba mhla ka 23 August
unkosazana Thokozani Khuphe webandla lesicc uthi sebekhangasile okweneleyo ngakho balesiqiniseko sokuthi bazanqoba
ukubona ukuthi iground sokusetshenziswa amaZimbabweans wonke ase ready ukuvotela iTPC iTPC vele isiwinile mhla ka 24 August siyabe sino brand new president sino brand new economy sino brand new currency sino brand new Zimbabwe
abenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelane lokhetho ezinjengeZimbabwe Election Support Network izesini bathi bayasuthiseka ngokuqhutshwa kwamalungiselelo okhetho lwalonyaka kobulawayo uma kuqathaniswa leminyaka edlule Isikhulumi sezesini esikhokhela abahlola ukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uthi amalungiselelo enziwa ngokuthula
Sibona nje abantu belungiselela ukhetho ukuthi bafuna ukuyavota njengakathi sinje siphuma khona apha abantu ukuthi balungiselele ukuthi baye observe ezindaweni ezijeneyo nxa sikhangela nje general atmosphere ama-political parties ukusebenza kwawo nxa bekhankasa sibona abantu iningi yazikhankasela kuhle kungela kuphazamiseka siyakwazi ukuthi esikubonayo kakhulu esikanti osiyakunanzelela ikushiswa kwamabhana ikakhulu awe opposition masikhangela amalanga adlulileyo namhlanje ngibona abantu akulo amabhana achisiweyo akanelson chamisa lapha kobulawayo
iningi lithi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle kobulawayo okufakazwa ngabahamba benamathisela amaphepha omkhankaso besithi basebenza ngokuthula lalabo abahambela abantu emizini yabo bekhankasela ukuvotelwa baqhuba lolu hlelo ngokuthula abe commission elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission labo bayaqhubeka ngohlelo lwabo lwemfundiso mayelana ngokhetho bathi njalo sebefike esibangeni esiphezulu sokuqhuba ukhetho olukhululekileyo olulokuthula ngolwesithathu lweviki ezayo ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
Asambeni madoda siyovota
Asambeni madoda siyovota sivote
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi yena lebandla lakhe leZanu PF bakhengelele ukunqoba kukhetho lwangeviki ezayo esithi ngoba imisebenzi kahulumende wakhe iyazifakazela. Umnangagwa wesethula la mazwi embuthanweni werali eyenzelwe eMakoni South izolo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC selisole ukuvota kwamapholisa lamabutho kungela amanye amabandla ukuthi bahlole ukuthi kwenziwa ngemfanelo na. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere utshele intatheli zindaba izolo ukuthi balembiko njalo ekhomba ukubana amapholisa ebevota phambi kwabaholi babo. Okwamanje sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ezele ukuthi izele izinyane leyini kulomehluko embuze emithiyo esacabanga inxeza zalelisikazi so liyanizele liduna lesithi iziza zalelisikazi asambeni sevotela iCC yimi uzamo zamayo
Studio 7 linjani basakazi bethu kunye labalaleli labalandeli bonke baka Studio 7 ngiyababingelela bese ngithi mina Studio 7 sicala lisitshelele kumbele sikhuzile abezikhi ngizwe ngezwe last time kukhulunywa ukuthi amanamba baphiwa ngamakhampani abomakhalekho khona isikho nakagwa amanamba baphiwa ngabezikhi ngoba yibo phethu masiregister sibhalisele amanamba etefoni waye benganika ama-opposition party ufite nizekhi vela ngezanu already vele kasoze vele siphumelele ngoba izekhi lezanu lobudlelwane siyakufisa ukuthi lati sizwe oyeCCC kumbe MDC kumbe wani elayicela ukuthi icala ivote le kubox number 1 ngiyabona
yes sanibonani bantu bakithabahle ya sesiyavota ke ibisiwina ke iZANU PF lizobabona abantu labo belibavotela bona laba beZANU PF sebeqala ukuqhatsha ama security ukuthi babagade besidla imali yelizwe umuntu uma engeniswa ngabantu ekugcineni kasafuna abantu uma uzomdinga uzomtshela ngohlupho uthola isecurity yena akasatholakali libananzelele abahlakaniphile wavele bangabavotela
sanibonani basakazi abahle linjani lonke lapha eStudio 7 zothanda ukuphawula ngalolu daba sicela phela ama-ojetu lisivule lathi nizothanda ukuphawula ngalolu daba lolu sokuthi amapholisa asevotiswe ngenkani kanti yona iZANU PF icabanga ukuthi yona ingasefuna futhi ukubusa manje hayi 5 years hayi singabantu nje ebezimbabwe 5 years zibe singathanda ukuthi izani PF ube iqhubeke ibuse futhi yona isebenzisa inkani into yonke nje hayi 5 years is too much manje sikhathele siyahlupheka sinamsebenzi manje semazweni zama impilo kunzima lakho usebenza emazweni but ithole izani PF sathi lokhu isafuna ukukhokhela abantu ayikho into eyenzayo but ifuna ukubana yitibe kithi yona iyabuse phambili ngezani PF lo muntu olandela izani PF mina ngazi ukuthi uyabe njani kahle kahle ukuthi uduko olungako uyabe ngaluboni yabonga okhulumayo ngu-Trevor loseBotswana
siyabingelela ku-Studio 7 siyabingelela ku-Studio 7 manjani abantu ngizathanda ukuphawula kancane especially kakhulu ngendaba ye-Country Park bantu base-Country Park linayinedile nhlanhla kakhulu okuqondana lo Mthuli Ncube ngoba nanguye umuntu obisa ibhondi imali esibulela iZimbabwe kabuhlungu uzananzela ukuthi uMthuli Ncube bakabazama ukumsearch ephalamende befuna ukumbona ukuthi yena akathwali yini amayusa wabaleka waphuma ebaleka ephalamende kodwa ngumuntu oloke etshutshisa ukuthi abantu baholiswe ibhondi so umuntu ongathi ulenhliziyo lobana abantu yena lowo umuntu ongalanhliziyo labantu uMthuli Ncube kufuze ayangeke kakhulu abantu bamxotshe eCountry Park engabi le ndawo lapho angawina khona yibo la abantu abavela emathebelelendi abayibona ababisa imithetho yonke leli ibona abantu encindezela abantu kade sibabisa imithetho emibi enjengabo patriotic act yena lesikhona babisa imithetho emibi yibo bona abantu abavela emathebelelendi esithi thina la bantu kabafunakali bangene ephalamende ngenisana abantu abaright abazwisisayo abazathinxa bekhayela umthetho bekumthetho bekumthetho oright ongasiwo ozancindezela abantu ngoba abantu kade sibathwele nzima ibhondi leli liholwa yithi thina abantu yena uMthuli kaliholi kaliboni kalidli kalazi ukuthi imali enjani ake limxotshe eCountry Park bantu beCountry Park siyacela ukuthi uMthuli engawini eCountry Park noma sokutheni lo mnanga kwakhe bayalahla izikhava zabo lezo siyacela abantu bakithi ngiyabonga ukukhuluma ngosibandi waselukupali konasirent ngiyakubonga kakhulu
elenjani bantu bakaStudio 7 thina siyaphila lonke balaleli bakaStudio 7 okhulumayo unkosi khona mpuphe ngibuya lapho ekhezi emaphisa la siyakuzwa sibili amavoti abantu cela abantu bayivota ngobuningi babo alathi siyabuya sezindleleni sizovota sibaningi siyenzele ukuthi lathi ilizwe lethu libuyele kuhle leZimbabwe nxa mhlawumbe singathola ukuhlala kuhle kula manje siyadubeka semagangeni khonapha hlala sigijima ubusuku bonke badala bethu mana sivosena amakhanda siyevotela ilizwe lethu leZimbabwe abantwana babuye ekhaya bathola imisebenzi yabonga ngingelela abantwabami uTokozani loThuba lapho abakhona ngithi inkosi ihlale nabo ngingelela intombi yami yakondlovu lapho ekhona ngithi hayi sithandwa asiqhubeke sigcine abantwana kungangenela usatane
ngingelela enkundleni ngithi litshona njani basakazi iZimbabwe ilizwe lezithembiso izithembiso ezasuka from kusukela ngo-1980 abantu baphilwa ngaphansi kwezithembiso ezingafezekiyo izithembiso ezingasabantu ezingalethi intuthuko izithembiso ezithi khona izano iyahamba iyefakwa kuyigreda emgwaqweni okufileyo iliqeda lapho ibisibiza abantu izobatshela ukuthi igreda le izolungisa umgwaqo abantu bakithi begida umnyaka wonke abantu bakithi batshelwa ngamabhodi ukuthi amabhodi alungiswa lama-airport lamaphalamende kade lokho kusiza bani kuncedisa bona ngoba yibo abangena leyo phalamende lokho kuyizikhulu ezihlala kuleyo phalamende le bhoda lena ungeke uzijayisa ukuthi walungisa ibhoda ngoba siyayibhadalela leyo bhoda imoto zethu ma zingena lapha ziyabhadala imali eningi kakhulu futhi kambe ungatshela abantu ukuthi yintuthuko leyo kumbe ngokunye futhi ukukhuthuza abantu okukhona abantu silahlekelwa izimali eziningi lapha nebhoda ngalokho siyakwazi ukuthi nje abantu bakithi ngabantu abajabulela izithembiso ezingafezekiyo batshela ukuthi wasesilungise lokhu abantu bayagida umnyaka wonke kodwa lokhu abakugidelayo kungafezeki sesikujwayele lokho isikhathi esiningi olunye uhlupho esilalo kulaba abantu bazitshaya izifuba ngokuthi bafundile umbuzo okhona yikuthi sifundele ukuyaba luhlupho yini kwamanye amazwe kodwa yikho esizitshaya isifuba ngakho hayi bantu bakithi ibhola lilele ezandleni zenu uma kuyikuthi lijabuliswa yikuhlala kuphela ligidela into izithembiso sizahlala sinjalo size siye kufa kodwa abahlakaniphileyo babona ukuthi kufanele kube lenguquko
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukuze Melika igqetha lalo owayengumongameli umnumzana Donald Trump umnumzana Rudy Giuliani ubikwa ephakathi kwezikwelede ezadalwayo kumela uTrump. Ngalokho uGiuliani ubikwa isithi uza kuya emzini kaTrump eMar-a-Lago ukuthi bayikhulumisa namathupha ngalolu daba. Kolunye njalo daba uTrump uthi uza kwazisa kuyona le iviki ukuthi uza kuba khona na enkungxoxompikiswano yamalunga ebandla lama-Republicans eyaqala ezayenziwa ngeviki ezayo eyakuqala. UTrump uthi kafuni ukuzihlupha ngali ngxoxompikiswano ngoba ekhokhela amalunga ancintisa kubandla lama-Republicans. Ucwaningo luveza ukuba ukhokhela ngokuyisilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini omlandelayo abe lesilinganiso esilikhulu esilichumi lantathu kuthi abanye balesilinganiso esiphansi sokuthathu ekhulwini. Kodwa abanye bathi uTrump engancintisa uza kuba lula ukunqoba kulomunye ongayisuye nxa ezamelana lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungela izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi ubona njani amathuba kaTrump nxa emiswe lo mnumzana lo mongameli Joe Biden.
Umnumzana uJoe Biden nxa ungakhangela ukhanya engathi umkhumbi wakhe lo uzamile sibili ukugwedla-gwedla ngoba ungakhangela i-economy yelizwe leli ibingathi iyaphansi kodwa ke wazama ukugwedla-gwedla. Mina mbona ngathi usephujile ngoba khathesi nxa ukukhangela umnotho welizwe ukhanya ngathi ungcono kakhulu. Abantu bayasebenza, ama-companies adinga abantu bokusebenza, kula bantu bokusebenza imsebenzi mnengi ukwedlula abantu. So ke mbona ngathi ngaleyo ndlela ubambile sibili. Kuyasweleka sibili abantu njengathi kona lapha abaqhashi siyaswela abantu uswele uzuswele uzimangala ukuthi kathi manje uzasetshenzelwa ngubani nxa sekunye. So ke kuyatshengisa ukuthi i-economy iyahamba. Ungakhangela le ndlela abaphapha ngayo kathesi amafremu aChina, ama-holidays kuthini kuyaphithizela kuyahamba sibili. I-economy angibona ukuthi ingamsa phansi. Ngibona ngathi uyizamile sibili ukuyigwedla ukuthi ingaziyatshona isize ngathi iyandenda kathesi.
Asithi kusuke uTrump bese kungeniswa omunye ozancintisana laye. Umbone ngamnqoba yini umongameli Joe Biden omunye ongaso Trump?
Iqiniso lakho bekungathi nje ingathi inkundla yakhona ibekelwe bona bobabili ukuthi bake baphindane amaxhegula baphindane sibone bake bangqikilana ngaphambili wehlulwa uTrump khona lokho angazange akuvume ukuthi wehlulwe. Bekufanele ukuthi kalezi babuye futhi baphindane njengakhona lokho sibone ukuthi bazangqikilana bayefika ngaphi. Kodwa ke njengoba kungaziwa ukuthi kungahamba njani kungangena omunye ukuthi kulaba abatsha basesebatsha. So abantu bangeke bakhethe umuntu omdala phambi komuntu omutsha. Mbona ngathi kungamkhathaza uBiden lokho. Laba ama-Democrats angaphinda futhi azisole ukuthi aluba ngabe bahle bakhangela ukuthi bafake umuntu omutsha. Kodwa ke labo bebesesaba ukuthi umuntu omutsha angaqondana noTrump uzadliwa. So bekumele ukuthi bona bobabili bona laba bake baphindane ke sibone ukuthi kuzawela ngaphi indulo kuqhaqhaqo. Kumbe kasozaphinda vume futhi uTrump ngokwesithathu ama-elections ukuthi uluzile. Sifuna ukubona khonoko. Yikho engikubonayo babakani.
Ayi, siyabonga mnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzizwa njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com. olivalelisayo ngoChris Gande.